Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 Mbimbitho 2021 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kasi nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe, asizameniwe ukuthi ababalisi bavikeleke nokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
Ngidecide ukuthi ngiyazohlaba lami ngendlela ukuthi i-corona ngisakuthi iweza lesiyakiyo lokuthi emsebenzini engethawuni sikiyo kubuya abantu abaningi, so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe, angila problem. So wonke abantu sacethi ngayisabi anizohlaba.
Izakhamizi ze-Victoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu womkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke okokuziphilisa osokubenza behluleke ukunakekela imuli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thawunga Nandoro ongathandanga ukuthatshwa amazwi. UNdoro uthi lolu hlelo lukhokhelwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thomisang Thabela esibhedlela se-Wilkins Hospital eHarare, ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamtshina eye-Robert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli Emmerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela abafundisa emakolijini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo ye-primary le-secondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the national vaccination program, which will target teachers, security services.
Ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapho kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi asebekhulile abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwicamfundo Elopis Vanda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu, njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzeke bakwazi ukuthi hayi umntwana usesikolo kodwa esikolo lapha kulamkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA ekhokhelwa ngu-Dr. Sifiso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thabela ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kanti nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe nge-vaccine le, kasizameniwe ukuthi ababalisi bavikeleke nokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke lokhana bekuyisikhuthaza sonke silokho esikhuthaza abantu ukuthi bangathanda kuzwa hambe ngoba akusiyo into eyingozi okwamanje ikhangeleka enje into ezavikela uzulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUS bathi lanqabe incoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kunengi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUS umnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebe safe. Izinto ezifonakalayo i-protective equipment ayikachekwa ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangomvulo abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebezinkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa 68,511 asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu lolu hlelo lokuhlaba abantu luqalileyo ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,628 asebephinda ukulithola leli jekiseni i-second dose njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane 36,822 asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangomvulo. Kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine ngaphansi kwehlandla lesibili lohlelo oluqale ngeviki edluleyo ngolwesithathu edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela ukubanjwa i-COVID-19 lisungulwe eVictoria Falls ngumongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa lapho ahle ahlatshwa khona. Usakhulayo weVictoria Falls ongomunye wasebehlatshiwe umnumzana Daniel Dube ukhuthaza abanye ukuba bazohlatshwa.
Now Daniel Dube ngihlale eVictoria Falls le 21 years ngihlabe lokuzenini i-vaccine because I think ngiyenzela for isefi time ukuze ngihlale ngihlanzekile kwabanye abantu lakini ngizikhiphe yodwa because ngi-encourage labanye ukuthi bani sizohlatshwa ukuze sizivikele sikhulise isizwe. Akula problem singahambi isizwe into ezingasiza ebantwini so bani ngokukhululeka and waboneka. Sibonga kakhulu uhulumende osinikeze i-vaccine osidonethelele umsebenzi omuhle kakhulu kithi ebantwini siyathokoza kakhulu.
Unkosikazi Memory Moyo uthi usehlatshiwe njalo akulabo nzima asethe wahlangana labo.
Ibizo lami nguMemory Moyo, ngihlatshiwe izolo. Ngidecide ukuthi ngiyazohlaba lami ngendlela yokuthi i-corona ngifake ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and e-town esikiyo kubuya abantu abaningi so that's why ngithe ngibuye izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe anga problems so wonke abantu siyacetla ngayisake ngiyohlaba. Ngiyakwazi siyatshelana ukuthi hey sizabanje sibanje kodwa akula problem ngoba ngihlatshiwe izolo angibonanga lutho since namhlanje. Right.
Ekhuluma embuthanweni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa umongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa ukhuthaze uzulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19 njalo alethembe. Wakhuthaza abantu ukuba bangalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni njalo wathatha ithuba lokubonga abahlatshwe kuhlandla lakuqala lalolu hlelo abagoqela abasebenza kwezempila kahle. Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala oluqala ngeviki edluleyo luqhubekela phambili kakuhle kungela zikhubeko ezweni jikelele. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm le-Sinovac vaccine e-Victoria Falls zibalisa isibhedlela se-Victoria Falls, iChinotimba Clinic, iZetara P-Camp Clinic le-Zimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho le-Victoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 akhangelele ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelitshumi lathoba minemibili kusiya kwedlula amashumi ayisithupha 18 to 65. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
EMDC Alliance ithi isithole abantu abaningi abafuna ukuxhasana laleli bandla, njalo ugatsha lwabesifazane lolobatsha luza kwethula ngokusemthethweni umbiko ngalolu daba kunsukwana ezilandelayo. Lokhu kuveswe ngumsekeli wesikhulumi saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafa, ophinde wasola uhulumende ngokubopha mahlayana amalunga amabandla aphikisayo evike ngokuthi ephula iziqondiso zokunqabela i-COVID-19 nxa ihlangene. Uthi lokhu kuyenzakala lanxa bengedlule amashumi amathathu njalo begqokile ama-mask. Kukanti ibandla leZANU-PF liyabonakala liziqhubela izalo inhlelo lingelankinga. Umnumzana Mafa uthi kuyadanisa ukuthi lanxa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission isimemezele ukuthi abantu bangabhalisela ukuvota amabandla ezombusazwe ayabotshwa angazama ukuziqoqa. Usole njalo ukuxhotshwa kwamalunga aleli bandla ePhalamende esithi kusobala ukubana kwenziwa lebandla leZANU-PF. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo usanda ukuthi ibandla lakhe alingeneli kundaba zokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance ePhalamende ngamanye amabandla. Asizweni ingxoxo uMnumzana Mafa ayiqhubele sithandekile emhlanga weStudio 7.
Amalunga ethu abotshwa amalanga onke mahlayana, aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu, iZANU itshela abantu ukuthi sekuzaba lama-registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi ba-register ukuze bazavota ngo-2023, i-MDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengarejistwanga. Sesihamba sisenza imihlangano singamashumi amathathu kuphela zi, nampo amapholisa asehambe gola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatsho ukuthi ngaphilangaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafaka emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulations. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le mubi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifaka ama-masks, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona iZANU-PF busy yenza konke kufunayo emini lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amajaka e-MAR, Mthwakazi Republic Party, senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo banelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaceda abantu okuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqazwe lanamhla lokhu besibhuqa. Uyawubona ukuthi iPhalamende sebedilize njani, sebebhilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. namhlaba ku MDC Alliance sasa baku Thokoza Republican Party kusasa bakuwe ngisho baqondane lawe eqobo emzini wakho khambe singapho ngukhangela nje abantu bephonga uhlukumezwa mahlayana sithi kungaba nje omunye sihleke kanti lingakwazi ukugcina kuzabuya endlini yakho
manje ngombono wenu velifuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa
siyaxwayisa njalo sithi asibambananeni njengenyanda yenkuni namhlanje abanye sibehamba behukwa ngesawuto lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla izikhundla zikabani bayasetshenziswa abantu bakithi abadinwa njalo abafundi sithi lonke elahukwa ngamabandla asebenza lezano asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu esikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza buyanini ekhaya sisifeze umsebenzi ongazange uphutshwe ngubaba uTsvangirai sizecedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abathiya besebenzile izano yasibuya itshontsha ama-election ngo-1980 siyabonga silabantu abaningi ababuyileyo kodwa i-publicity ngizalitshela sokuvuthiwe i-organizing iyaqoqa sibili le youth organization le youth assembly women assembly hayi bawachaya ama-CCC lizabona nje ukuphela kwenyanga yenalo ukuthi lizwe lonke liyabe sivele selithe gwaqa
lobe kungumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumi se-MTC Alliance limuze xoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa nabatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-India lisanda ukupha ele-Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe-Covaxin vaccine zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ndambama
izakamizi zakobulawayo zihlaba omkhulu umkhosi kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ukudla lakho konke kokuziphilisa usokuzenza zehluleke ukunakekela imuli inhlanganiso ibona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program yethule umbiko othi imigoqo eyalethwa lubhubhane lwe-COVID-19 yokuvala ilizwe idale udubo lwendlala esihlasele kakubi imuli zemadolobheni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-World Food Program, i-WFP, bathi iningi labantu baseZimbabwe baza kwehluleka ukuthola khona ukudla, kuthi ezinye zidle kanye ngelanga, ngoba iningi labantu belihlezi ezindlini lingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni kahulumende yokumelana le-COVID-19 eye-lockdown. Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi sokunzima kuye ukuthi enelise ukuthola ukudla kathathu ngelanga.
Abaningi abantu abasebenzi i-unemployment rate phezulu kulezi nsuku vele sesisidla kawani ngelanga ungadla ekuseni lakhona futhi iphonzi lankhona ozabe ulidlile ekuseni kuyabe kungayisiyo esingayibiza sithi i-breakfast asisenelisi ukuthi sidle i-three meals per day ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyadura khathesi kunje izikolo zivuliwe abantwana bayahamba esikolo iningi labantwana bayaphuma nje bazihambele esikolo bengahlanga lutho ngoba sona isinkwa sokuthi bahambe bedlile vele asisakwaniseki kuyaphuca ilungelo lethu njengabantu ilungelo engalithi ukuthi i-right yokuthi lathi sithole ukudla oku-affordable sithole ukudla okwaneleyo sesisidla nje noma yini just ukuthi usule
umnumzana Eric Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi intengo yokudla ayihambelani leholo
sihlangana lobunzima kakhulu kulezi nsuku izinto zikhwelile kakhulu kuzwayo ezitolo lanxa kunjalo uhulumende ulokhu e-insista ekuthini i-rate le ephansi engaphansi kwe-90 kodwa zonke indawo izinto zikhwelile wala ngitsho layo uzukhungu wakhe ukhwelile utshetsha ngerate ephezulu ye-100 ukudla akusathengeki kade sisesebenzisa ukuskipa ama-meals ngoba sisakukwanisi lokhu kusuka ebunzimeni kakhulu ikakhulu ebantwaneni abakujayelanga ngokuthi una bengadlanga asazi ukuthi kuyaphetha ngani la ma-salaries lawa angezelelwa kodwa izinto ziyakhwela
umnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo we-executive council wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi labo abasebenzayo iholo labo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esiphilisa imuli yabantu abayisithupha
sinanzelela intengo yempahla yeZimbabwe iqansile kakhulu ngokunjalo kwenza abantu baphile kanzima sibe ngala ama-prize abantu abaningi basenelisi kodwa njengathi kuluncedo okwenza abantu bangathi bayasurvive kancane kulezi nsuku yikhona ukuthi umlimi osifusile ngesiZulu abantu bathathe emasimini nabaye bathathe emakhaya but eqinisweni ama-prize amaningi abambeki nabantu abaningi abasebenzi ngokunye okusinika ama-challenges labona abasebenza imali abayiholayo ingaphansi kwaleyo imali ekhangeleleyo okuthi ayibobhatata online $25,000
lokhu kusekelwe ngumnumzana Effort Ncube umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association
abantu baphakathi kwezinsizi eziningi kakhulu balala bengadlanga batshona bengadlanga abanye sebesidla kanye ngelanga okuthiwa bayenelisa badle kabili ngelanga ngenxa yokudula kwezinto kunzima kakhulu asisakhulumi ngabo school fees le mali yezibhedlela le mali yokugada vele abantu sebesehluleka nje ukuthi badle bondla abantu babo ukudla lokho sokudliwa ngokungakhumzimba okungancediyo emzimbeni okugcwalisa nje isisu ukuthi umuntu angafi akuseyiyompilo eyamukelekileyo leyo impilo enzima kakhulu okumele itshintshe engafanelanga iqhubeke kuze kube nini nini
ekhuluma le-Studio 7 ecingweni usikhwica mfundo Paul Mavima umphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uchaze ukuthi uhulumende uyazama ukuba akhangele intengo yempahla ukuba ingahlali ikhuphu kanjalo nje uchaze ukuba labo abaphila ngokuthengisa sebevulelwe ukuba basebenze loba kungafani lakuqala kodwa bakhangelele ukuba abantu babuyele esimeni ababekiso kungakaze kube lomkhuhlane we-corona inhlanganiso ye-World Food Program ikhiphe umbiko otshengisela ukuthi kulokukhwela kwezinga lokuphila ebantwini abasemadolobheni lapho abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-83% bephila ngaphansi kwesikhwama semali esinakekela imuli yabantu abayisithupha lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe inhlanganiso le ichaze ukuba isebenza ndawonye lohulumende lezinye inhlanganiso ngokufaka inhlelo ezizancedisa uZulu ukuba aphile ngcono. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abezindaba bakhuthaza uhulumende ukubana aqale izinhlelo zokwethulela uZulu ulwazi olujulileyo ngamajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ukuvikela i-COVID-19 abalisa ele-Sinopharm, le-Sinovac, akwele-China kanye lele-Covaxin lakwele-India. Nkosi Khona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV uxoxa lo Mike Ube we-Studio 7 ngalolu daba.
Ukuhlatshwa kukamongameli sokwenze ihlekana labantu esilibonileyo eVikforce ngoba iVikforce kuhle kwavulwa kwathiwa wonke umuntu kahlatshwe sikhulumisana labantu esisebenzisana labo abantu abasha esisebenzisana labo khona ngale bebesitshela ukuthi hhayi abantu bangani bakwamukele ngamalanga wona la amathathu kuqalisa ukuvulwa kodwa kathesi kuthe sokudlulile bathi esingathi i-momentum ngesikhiwa isidecreasile abantu abalaqiniso ukuthi kungabe kuhamba njani esikunanzelileyo even siqoqisana lalabo abathetheleli ijekisiyeni bebesithi uyafika eklinikhi awutshelwa izinto eziningi usuhlatshwa usunika ikhadi lakho ukuthi uzaphenduka after a month uzohlaba futhi so okukhona ikakhulu ukuthi kulama information gaps
izolo sibone kufika ijekiseni elivikela i-COVID-19 elivela kwele India namhlanje siyabona njalo umnumzana uNick Mangwana etshela uZulu ukuthi eZimbabwe lisanda ukuphiwa ijekiseni ele-Sinovac elinye ijekiseni elivela kwele China. Njengoba uZulu yena esithi akathembi ijekiseni lele elivela kwele China, ubona ngani baza kwamukela na ijekiseni le Covaxin elivela kwele India?
Sesinanzelela nje i-uptake nje e-vaccine leyana esayidonethelwa i-China e-Sinopharm. Sesibona ukuthi khona i-uptake yakhona incane. So kutshengisela ukuthi uZulu akazwisisi ukuthi indaba yejekiseni le ihamba njani, njani okwenziwa njani. Njalo lathi esisebenza sinike izakhamizi izindaba siyaphelela ukuthi uyakhuluma usithini. Kulama gaps amaningi awe-information. I-information yakhona ayitholakali kuhle. Njalo lokuthi kahle-kahle yona e-China le ya umahluko wuphi?
Asikhangele okwenzakalayo emakhaya, bona abantu emakhaya bayazwisisa na okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-Jackson elivikela i-COVID-19.
Nxa sikhuluma ngabantu bamakhaya kulohlelo soluqalisile futhi ngapi eGwanda. EGwanda sebeqalisile ukuhlaba abantu, kodwa iningi labantu lithi alikazwisisi ukuthi ungahlatshwa awusakuyiguli futhi i-corona, ungahlatshwa kuzahamba njani izinto ezinjengazona lezo. Sikhona lokhu kubangelwa ukuthi information ingayiphumi kuhle, abantu abakazwisisi. Lathi esisebenza umsebenzi wokuphathela izindaba asikwazi ukuthi khona singabatshela sithile abantu ngaphandle kokuthi leyi kuthiwa yi-Sinopharm, leyi Sinovac. Njalo isteji esilandelayo umongameli welizwe bethe khona kuzauhlatshwa lalaba abakhulileyo, lazathola ukuthi abantu abadala abaningi basemaphandleni lapho. Sesithwele nzima ukuthi kanti manje siyabatshela sithini, si-explaine sithini ngale ijekiseni. Angoba abantu abadala bayefuna ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani, singahlatshwa kuthiweni, kunjani, kuthini.
Nina njengenhlanganiso efundisa uZulu okuthile nge-COVID-19, kukhona elikwenzayo na okumayelana ngokupha abantu ulwazi ngejekiseni elivikele i-COVID-19?
Thina sesikuzama ukwenza ukuthi khona sike sithi right kule fake news or misinformation about i-vaccine, ijekiseni le ibethi kumbe injani, kumbe itheni, umbuza thini, kumbe e-China itheni, kumbe e-India itheni, angithi. So lathi sesizama njengenhlanganiso ukuthi sibe sishare i-information esingathi i-verified, e-verified yi-World Health Organization. Yikho ukuncedisa esingakwenza kakhathesi ukuthi sincedise abantu ezigabeni ukuthi bengaze basiyenza ama-decisions based on information engekho verified.
Unkosi Khona Dibiti, intatheli izindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe xoxa lapho ecingweni lo Michael Obe Studio 7 eGobulawayo.
Wena rabdanya utanda kutuwa kujifesi ya kikwana le China. Kwata wana ukurumi jenge China. Itana liti vara 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 vara. Dani makiwa nyari tanja kwa di chikinti. Isi kwa zako na sisi ipu hauskazele. Sensi ala kaen zalo akona da pesko sana bezi. Enka iba ya ntanja da minyaba tanja.
Ngehlukanisihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
abogatsha lezemfundo yeprimary lesecondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.